Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Ncwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu uyathandabuza ngokuqhakatheka kwebutho ngelanga lokunanza imisebenzi yabakubutho elikhona lamhlanje.
Yebo nje kulabanye abasakhulayo abangakwazi ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beze belahlumlomo bethi hayi ngangcono ibuye impi ngoba ngama-bone free abakwazi ukuthi impi injani.
Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu kungelambadalo amatsiyane enkuku ezilamalanga alithumi besithi yikudinga nje amavoti.
Yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu beZimbabwe betshone libhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidla etafuleni besidla ezimnandi.
Amapolisa ogatsha lwe-FBI afike emzini wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo ebusuku ecwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo.
Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu nozikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, sibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukusho ukuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasisebenzisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe linanza ilanga lokuqhakatheka kwemisebenzi yabakubutho lamuhla ngelanga leDefense Forces Day. UZulu uyabuza ukuqhakatheka kwebutho ngelanga leli kulandela ukuhluthuna umbuso okwenziwa ngamabutho abaphathisa ukususa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Kukhangelelwe ukuthi kuza kuba lomdlalo wenguqu enkundleni yeNational Sports Stadium lapho iqembu lebutho elizadibana khona labo sowabo bakwele Botswana. Abaculi abalodumo abagoqela imafikizolo yakwele South Africa uSandra Ndebele wakobulawayo Londux Malax Jr. wePlumtree bathokozise abaningi eHarare izolo ebusuku ngelanga lokunanza amaqhawe esizwe kulandela umkhosi weHeroes Day. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eBinga, umnumzana kudakwashe Mavula Munsaka, obesemkhosini weHeroes Day izolo, uthi amalanga la aqhakathekile ngakho sebeqoqe umkhosi weHeroes Gala eBinga ngempelaviki lapho umhlabeleli olodumo uDT Bayo Mudimba owazakala ngengoma ethi Kujata Jata uzaxhasana labanye abaculi ukuthokozisa uZulu. Ukuze sizwe okuningi ngalomcimbi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Munsaka yena oqala ngokuchasisa ngokuqhakatheka kwelanga lalamhlanje.
Umsebenzi oweHeroes owamaqawe ethu elizwe uqhubeke kakuhle endaweni esijiyeneyo. Ngibe lethuba elimnandi elokubana ngibe seNational Heroes Acre lapha umongameli sinike ispeech enhle okumangalisayo enathisa amanzi. Namuhla siyabe sithokozelela ilanga lamabutho ethu. Amabutho ethu asikhangelela ilizwe, kumele sikhangele okwenzakalayo emazweni atshiyeneyo, sikhangele okwenzakala eUkraine, sikhangele njalo sokusezakala kubo China, labo sefunqa simsindo wabo, labo America kunjalo, labo Taiwan. Sikhangele ukuthi ona kusenzakala endaweni ezijabo DRC khonapha eduze, abantu besilwe eMozambique. Singakukhangela sibone ukuthula okuselizweni lethu leZimbabwe. Lokho kuyasinxweba kusitshengisa ukuthi hatshi laba abantu abalondoloza ilizwe baqhakathekile kakhulu. Baqhakathekile ngoba even lona ilizwe labuya ngenxa yamabutho alilwelayo abuya. Yebo nje kulabanye
abasakhulayo abangakwazi ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beza belahlumulomo bethi hayi ungangcono ibuye impi ngoba ngamabone free, abakwazi ukuthi impi injani, abakwazi ukuthi ukuzibusa kunjani, abakwazi ukuthi kukhululeka kutshoni ukuthi hajhi lokhu akutsho lutho empilweni zethu ngoba siyadubeka. Kungcono ukuthi uswele ukudla kodwa ulokuthiwa yipeace kule security emnandi, kodwa nje ukudla akuswelakali elizweni njengaleli. Umongameli ukhulumile inhlelo ezijiyene ezenzakala elizweni ezitshengisa ukuthi ilizwe sisiya ku-2030 hathi liyaphakama, alisuze liphakame kanye, siphakama sihamba step by step, sisiya phambili, siqhubeka sisiya phambili, ilizwe liphumeleka liphuthuka, abantu bethola imisebenzi, iholo zingezelelwa ezabasebenzi bakahulumende. Lokhu kwenzakala, asinikeni uhulumende isikhathi isikhatshana wenzela ukuthi esebenze, konke okwenzakalayo elizweni kuphumelele, sonke sidle kamnandi elizweni elikhulelekileyo, ilizwe elabuya legazi, ilizwe lapho esizibusa khona, ilizwe okumele silibuse thina abanikazi balo.
Siyabona ukuthi kulomkhosi weHeroes Gala ngempela viki ezayo kuyini okuyabe kusenzakala lapho?
Akubizwa ozwayo eBhinga ngempela viki olwesihlanu 13th August eBhinga Center eDDF Shipping Hall. Lapho umfana olodumo othiwa ngu-DT Bayo Mudimba, lo owatshaya ingoma othiwa ngokujadajada, uyabe esebhinga ecula kugala yethu, abantu becazeka bekholisa bekhumbula amaqawe ethu. UBhayo Mudimba uzaba labanye abaculi abavela endaweni ezijene ezebhinga ababe bemncedisa ubusuku bonke, uyabe kuyipungwe abantu becazeka benata begida bejabula. Umfana lo ngumfana owebhinga, so sibone kufanele ukuthi sibize umfana olodumo ovela kithi ekhaya. Ngomgqibelo ntambama kaphumuli uyagijima ebesiya elusulu njalo eBhinga Saudi, lapho yabecula khona ntambama elusulu center, yabecula labanye futhi abaculi abakhonapho eBhinga ababemncedisa ubusuku bonke njalo kugidwa kukholiswa. So buya nini ngobuningi benu lizokholisa madoda, lizojabula lo mntana yenu uBhayo Mudimba. Sikhumbula amacawe ethu obaba Oscar Jaya Muntanga abafayo befela ilizwe leli ukuthi thina sisale sizibusa, sijabula kanje labo Mudimba singela muntu osihluphayo. Akubizwa ozwayo ngempela viki eBhinga.
Alo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Munsaka, isiphatha amandla sebandla lezanu PF eBhinga, obikhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi, hathi ingcosana abayitholayo okwamanje. Bathi bahola amadola eMelika aphansi kwamakhulu amabili okwenza baphile nzima. Umnumzana Isaac Mabuka, owalwa impi yenkululeko, olilunga lebandla lezaphu, uxoxe lo Gibbs Dube ngabakubhekayo.
Into eyayilwela lapha yi-majority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo, and njalo wahamba kwalwiwa, kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi bona nxa ubani engakusanga, hhayi kungangcono kufiwa, hhayi bo. Nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalweli lizwe lathi kasincediseni kulokhu, kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo, hatshi ayisikho okurayithi ukuthi ona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya, sesibafake lapho kuthiwa ngama-clip sesibatshaya ukuthi ona indaba wena wena usuthengisa ngoba uzwisisana lokani.
Baphethwe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko?
Angithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalweli lizwe. Abantu laba owakathesi lanxa uhulumende zama ukuthi abancedise ngama-allowance, kodwa hatshi babona bengabantu abadubekayo, abakuleyani side nxa si separate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo sibabona bona bekuside abantu abadubekayo I appeal ukuthi lo hulumende ancedise lanxa enama-allowance kodwa ancedise ukuthi ama-allowance akhule ayephezulu mbijana lo munye uhulumende ongangena uyapila ukuthi kona anakekele abantu abalweli lizwe ngoba abantu laba bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo elale egangeni kuphela mjokojo abanye bethu sifunda abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda siba ngamaprofesa sibe ngama-injiniya sithi nxa sebefikile sitona umuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho hayi wo asincediseni abantu abalweli lizwe
Loke ngumnumzana Isaac Mabuka ilunga lebandla lezaphu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu amathiyane enkuku kungelambadalo Uhulumende uthi uzakupha imuli ezedlula izigidi ezintathu 3 million amatsiyane alithumi aselamalanga alithumi ngamuli inye njengendlela yokuphathisa uzulu phakathi kwendlala ekhona elizweni siqoxe locubungula izombusazo yomnomzana Angliston Sibanda othi lolu hlelo alusoze luphumelele ngoba kuzamele abantu bathenge ukudla kwenkukhu lezi khona ukubiza imali ephezulu
Uhluphe silalo ngelokuthi abantu eZimbabwe sebe desperate kakhulu ba desperate ngemsebenzi ba desperate ngama ngokuthi bayenze imali kanti njalo futhi silabantu abangela inhliziyo abalenhliziyo ezimbi abacabanga ukuthi abantu beZimbabwe ngenxa ye desperation yabo bangasetshenziswa nje liloba yini bona abantu abatshelela umongameli eceleni yiba bayizigangi kakhulu ngoba akula project ukuthi kuyaphongusuka uthatha siyano nika bani into leyi kayiqali sayibona senzakala ngabo 2014 owayengu vice president uphele ubaba umphoko ehambe nika abantu amatsiyane abantu abathole lawo matsiyane ngangilandelela kuhle sibakwazi yakwazi ukuthi amatsiyane akhona ayengama reject angakhuliyo abantu balala bekhangele befuna lamatsiyane lenkukho singakhuliyo abantu bevalwa amehlo ngabantu abagangileyo abafuna amavoti besebenzisa abantu futhi kuyadanisa ukuthi uthole umongameli etshone busy enikana labantu amatsiyane into emele kumbe zenziwe ngabadomeni lezo bedebe benika abantu amatsiyane kanti futhi usanika abantu amatsiyane ngemva kwalokho ukudla kwakhona ungabanikanga uthi bakwenzeni bakuthathe ngaphi njalo futhi siyakubona ukuthi into le akusoze kuphumelele sesidiniwe ngama-projects ayenziwa ngohulumende angingathi mina nxa ngingavumela ngithi akalangqondo ama-program ayenziwa ngenxa yokuthi ukuba nje abantu kuba abantu bebelokhu benikwa izinto ezingancediyo uhulumende lowo nxa eserious ngokufuna ukuempower abantu umongameli kavula ama-EPOs ama-ezimayini lawa agcwele ilizwe lonke laye umongameli siyakwazi ukuthi enjeyana ulama-EPOs uphegama amayini indawo zonke lapho wagrebha ilizwe lonke walifaka ama-EPO kavunxa eserious ngokuthi ufuna ukuthi abantu bezimbabwe baparticipate kwi-economic development kabavule ama-EPO banika abantu amezigabeni bamayine indawo zonke igolide lokunye okwembwayo kukhona kulama-diamonds bavalile badla bodwa kodwa thina amazimbabweni selokhu sithola siphiwa amatsiyane angancediyo kuthiwa sizathuthuka ngamatsiyane bona besidla into besenza imali ngento eziqakathekileyo so khona lokhu kuthiwa yikujwayelwa ngabantu abadala abasithatha nje badlale ngathi lathi futhi siyathatheka sithole sihlabela sitshaya ikonkonya sitshaya izilogani senza into ezingalangqondo
Ngokubona kwakho kuyini kade kungaphumelela ukungenza ukuthi lolu hlelo luphumelele ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abavele bedinga lezinkukhu
into kade imeli yenzakale nxa kunjengoba ngishilo ukuthi abantu laba kabakho serious vele abakho serious ngitsho bathatha abantu basithatha njengemidlwane ngabe kufuze ukuthi bathathe babize abantu ukuthi abafuna ukufuya inkukhu abantu ba-apply balandele baphiwe lokudla baqale ba trainwe kumele bafundise ukuthi inkukhu zakhona azifuywa njani. Ngemva kwalokho futhi inkukhu zakhona ungazifuya akucaca ukuthi ziya kuya ngapi. Kule market yini inkukhu zangkhona. Kambe sho nxa uzathatha abantu abangu 3 million ubenze ama farmers enkukhu kuphonga ukuthi wavunje ngakhona kwalekwa kwabakhona kweziwuta. Yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu bezimbabwe betshona libhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidle etafuleni besidle ezimnandi.
Alo ke ngumnomzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 esewange. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzaqhubeka esipha inhlonipho yamaqhawe abalwa impi yenkululeko abangaphiwa ngalinhlonipho abafana lomnumzana Ndabaningi Sithole lo James Chikerema abancithwa linhlonipho ngumnumzana Robert Mugabe. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi inkokheli yamabandla aphikisayo ibikhona emathuneni eHeroes Acre izolo izonanza ilanga lamaqhawe. Kade bekhona babalisa umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Lavmo Maduku okhokhela iNCA, lo mayor wedolobho leHarare umnumzana Jacob Mafume kunye labanye. Kodwa umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa lenye inkokheli yakhe abayanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7. Ngicela libale yami mina ngumasoka kuvela esigodini. Now into engibuya ngayo lapha ngiyokuthi khona khangelani khathesi linabantu bakamthwakazi lelithanda ukuvotela amahloni. Khangelani iBulawayo ukuthi ingcole njani, ake livusa inkophe sasazi iHarare yengcole ukwedlula zonke. Namhla iBulawayo yiyesingcole ongaza kukubona. Mina ngikwazi ukuthi abantu besindebele linjani khathesi selifaka uThamisa lowo limfaka ngaliphi? Ngoba vele amahloni asozafa asithanda thina abantu besindebele thina into esizisondeza kuwo. Angazi ukuthi kanti vele into abantu besindebele ndiyangihlula abantu bakithi mina. Hayi hayi, ngoba kathethi kunje umuntu wesindebele yi-3rd vice president. Kanti thina siyahlala sisemsileni nini kuze kube nini lokho esisemsileni? Kanti why lati singasange omunye umhlobo la ukuzama ukukhokhela ngoba sokwehlule lokho kwamahloni.
Studio 7 ndinjani? Tungamili Nkomo ndinjani? Hayi, okwezweni lethu ngokwezweni lethu abantu ma befuna nje laphana kulunge kabayeke ukukhombana ngemunye umnyeli wetubane omunye etubane. Angeke yalunga mayinjalo laphana into ekhona kufanele ukukhitshisitha abantu khona bezoqala ukukhombana-ke ngemini isitha esiyiso sibulalile ilizwe sesiphumile. Hhayi nje abantu abakhuluma lapha ngokuchithi abantu abadala njalo imbiyo ngeke uchithi bayibone le ndlala le khona ngeke uchithi bayibone le mali engekho ezweni into abayibonayo. Kodwa ma umuntu ezokhuluma ikudlala ikudlala phela lokhu kukhuluma ngemthwakazi vula into engazaziyo ukuthi imi kuphi. Mthwakazi bami kayibuye ebantwini ingabe imthwakazi emlonyeni yalaba kuphela ingancedi ngalutho. 2023 kuyathi sokusiyavota imthwakazi uthi yona kayivoti isibuya ngezinye indlela ezingasizo. So umuntu obonayo kakhuluma amagama anjengala akhulunywa lawa abantu ikakhulu abomthwakazi angitho umkhokheli womthwakazi abalandeli bomthwakazi ungathi bonke nje angake ngeke mbalingansithi bafana nami. Ngibona ngathi nje mambabhekile babonakala nje bafana nezinje ezigogotha isigodi esinyama zisekudeni. Azivele zona zingafaki umcolisi ngekhanda. Azivele zona izilandeli lezi ezilandela imthwakazi izilandeli asobalandeli izilandeli zihamba lo moya ziyaphephuka. Umuntu yena mayefuna into yakhe kayenze thule engayeze sithi ye wathi amnamboni ngemthwakazi le. Abantu bangikhona laba baqondisa inkulumo njengamadoda amadala afuna ukulungisa ilizwe lakhe hawu kuvela bephume nje Joseph ehamba ngaphandle kwetruck abayeke le into kakhulu.
Hey, salibonene ku Studio 7 nyalibingelela lonke ndawo ngezindawo kunye labasakazi bakhona bomtungamili inkomo bakithi linjani wodwa sihlobo hayi kakukho kunenge nkutshoyo lapha nje kuma ngale ntombazane yasenkayi lethi siphathele umkhwenyana kobulawayo umkhwenyana weshono wasibulalayo igugurawundi lasibulalayo angazi ukuthi ngibele ngindlela zokuxolisa sezoxolisa ukuthi sethethe umfazi kumbe sethunye indoda ukuthi ezoxolisa ngaleyo ndlela ukuthi uzabe thwa imali hayi kuzima lokhu bakithi kube kufanele sihlalele ebe umkhwenyana wasenkayi ephelele khona lenkayi lakhona le kweyisezala emashoneni le hayi kobulawayo kuzositshela ukuthi usebuye lomkhwenyana usijwayela kabi lo mamalo usidelela kabi ikugura undelelo lasibulala lelo lakathezi lokho alisabulala abantu
yeli njani basakazi baka Studio 7 hayi bantu sise sidonda lokufaka la ama-odgate abantu bakhuluma kuze kube kathathu umuntu wana asazi ukuthi lani sesenza njani silithembe kangaka zama ukuphawula la le meseji liyihambise sibili bengicela ukuthi kumbe lingayithinta kabili isicelo angijayelanga ukufaka ku-Studio 7 yakhuza amagweda ukuthi akayekele utshwala lobo kuthiwa yintengo thinte sikhuzela labo kuthiwa ngamabhambathi labashurubhu ababuya emhlabeni wakithi ematapha bayelaphana bedakwe zintengo bethole la mabhemba befike bengene ngaphansi bethalise ukudiliza amapili emgodini bedakwe zintengo abanye bafika 60 bangaphansi khonale sokuze kulinda i-black boot ngenxa yokuthi abakwazi imvelo lenhlonipho ekhona igolide alidakelwa ntshengu bengasuki kibo bethwele amabhemba bethwele umona besiza kithi laphana ematapa laphana kathesi bangaphansi khonaphana sebengamalinda khonaphana siyacela ukuthi ogweja beke beyekele ukunathi ntshengu ngabe siyemgodini siyacela sibikele isiphuzele ogweja lalabo kuthiwa ngamabhambazi bengaphongkungena nje bezenza amabhozweli bengakwazi ukuthi benzani yabona
ivukile basakazi bakaStudio 7 siyafaka ama-odi elandelana kodwa kafundwa lapha abantu umuntu ka-1 uzwe befundwa kathathu angazi ukuthi kumele wenzeni kumbe kulekhodithi ukuze ungene emsakazweni hhayi-ke sizama ukuphuthuma lapha sikhuze ikakhulu labo abantu okuthiwa ngamashurugu la abantu laba kumele bazazi ukuthi lapha abakhona bakwazi ukuhlonipha ukuthi indawo le ndawo ilamasiko bathenga amabhemba bathenga amahloka bagade izimoto basuke khona le kibo komhlabule nzondo bethole amabhemba bezothatha igolide bedakwe zintshengu intshengu kayihambelani lo muntu otsheketshayo ongena emgodini umgodi awula ntshengu bangene-ke bedakiwe babuye kithi kwela matapa khona bala bedakwe zintshengu zabo la mabhemba abo bafika bakhotsha abantu babakhuphela ngaphandle enyangeni ezidlulileyo babakhuphela ngaphandle abantu bakuyileyo ndawo abantu bakhonapho lo mhlabeleli lo efelabhusu umarabini wahlabele wathi ungawufika endaweni voqala ubuze kithi babe besiyangena-ke khonaphana bexotsha abantu baphumela ngaphandle babe bengena bona bedakwe zintshengu wabubadla umgodi qiphu wabathatha abakabayekele umhawu lokudakwa zintshengu la mabhembabo athe sebengamalinda kithi khonaphana ematapa
salibonani basakazi bakaStudio 7 labalaleli bakaStudio 7 nalinjani ukuphila hayi namphilile lokhulumayo ngujoshua ncube esigabeni sempane ngokuhlala nisejubheki la mina ndokudana ngosisi wami lo udadewethu obuya eze kuthi sebuye lo mkhwenyana uze kwethula umkhwenyana kwelakibo emathebeleni kobulawayo mina mbona ingani ubuye enxele udadewethu udadewethu nga uthethe umkhwenyana wamusa lapho kuzalwa khona yena wayambika umkhwenyana lapho kuzalwa khona yena wathi sengibuye lo mkhwenyana abazali bami nangu wamutho lokuthi ngibani manje udadewethu khanya ubuye lo mkhwenyana olisandla ekubulaweni kwabantu bemathebeleni ngegugurawundi uzemethula angazi kumbe udelela usisi kumbe wenzani kodwa ngakhanya ndibona niyasetyenziswa abantu bakulesedlweni lapha kebevula amehlo ngomuntu wakibo ngayisetyenziswa kusasa udadewethu uza kuthi vele ngiyabaza abantu bakithi bazwa ngogodo yiyona la mandebela njengala and ngokukhuluma kwakhe ekhululekile ngiyabona ukuthi yena ngakibo igugulawundi kazange eyibone ukuthi yayisenzani kanjalo ayitula muntu wabulawayo angiboni ukuthi umuntu ingabuya ezekwethula isigebengu sagqeda abantu kangaka kwaphuma futhi sisiza lokuthi bathi abadoda esindebeni babulalela ukuthi bathi bethatha abafazi bangkhona beyandisa umhlobo wabo bezana nabafazi besindebeleni yikho lokho kulethele lapha ngosisi nyamala nje amanye amandebele echayisa angazi ukuthi angenwa yini akubone ukuthi umuntu lo uyasetshenziswa amen years kuze kufike kathesi kungala development nemene nakhebeleni sokusisi election sibuya sesituza lomkhwenyana mkhwenyana waqeda abantu ngiyabonga hlobo lwami.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amapholisa ohlobo lwe-FBI afike emzini wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ecwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo. Umthetho welemelika awuvumeli ukuthi umongameli alahle amaphepha omsebenzi mahlayana. UTrump izolo ebusuku wethule umbiko ecothoza amapholisa esithi bekungadingakali ukuthi bazecwayisisa emzini wakhe ngoba abameli bakhe beke bakhuluma lawo amapholisa. Akwazakali ukuthi kuyini okutholakeleyo. Kolunye udaba, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sezisole ukuhlaselwa kwendawo eduze lesitichi samandla enuclear kwele Ukraine. Lezi nhlanganiso zithi lesi sitichi singahlaselwa kulakho kudala ingozi umhlaba wonke jikelele. Kodwa amabutho akwele Russia alandule ukuthi yiwo ahlasele indawo le esethe sayicala amabutho akwele Ukraine. Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo, saqala ngokumbuza ukuthi impi yakwele Ukraine uyibona njani.
Yebo, msakazi, uPutin ngaphakathi eRussia njengoba nathi sengenje ngakuthinta lokho usesenayo i-support kodwa ke angakunanzelelanga ngesikhathi siya lapha neUkraine ukuthi kungenzeka yini iUkraine ithole ukusupportwa ngendlela ekuthole ngayo emazweni aseEurope nemazweni aseAmerica ikakhulu ukusupportwa ngezikhali ngoba yilokho osokusize kakhulu iUkraine ukuthi icishe ikwazi ukumelana neRussia. Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukuthi futhi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa ziyawulimaza nomnotho wasekhaya izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakuma budget emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalithola usizo olwanele emazweni asentshona la kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminister wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ezikhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama-sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ubesesenayo ezweni lakhe kodwa ke asikwazi-ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi esingakanani.
Hayi, siyabonga ke mnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe. Esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidubaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.